Amanesi ayabuya mbita ngangijala, ayabona abanye bayavaccinate, labo futhi bayabona abantu bayaphila after i-vaccination yangkhona. So kathesi bayahamba bayavaccinate, ukuthi ngivele babona ukuthi akula umuntu uyagulayo kathesi ukuthi wahlatshwa i-vaccine.
Kodwa ulwazi elaludinga lisithi nabohulumende uqala abafundisi ukuthi kuyini, lalithola yini?
Siyabonathi abantu bayagcina bafunda i-vaccine veza, like usiza ama-health worker. Siyazilawela okunye lendlo ndawo futhi yokuthi vele bayabona abanye bavaccinatwa kungela ama-side effects angikhona ukuthi kulemikhuhlane iyaphuma kuvaccine leyani. So kathesi abantu bayazihambela sibili bavaccinate. Ama-health workers ahamba ahlale kuphela, yikho kubangela ukuthi bahambe labo bahlatshwe i-vaccine leyani.
Kathesi sokuhlatshwa abanye abongiwe sokumile yini mbe labo baqhubeka?
Kuwenza bambili bahlatshwa ngenxa yokuthi vele inamba yangkhona vele ayinayo inamba yemikhulu inamba yemihlwane ukuthi bayabuya ama-1 ukuthi bahlatshwe. So vele bayaqhubekela bambili siyaqhubekela abantu bahlatshwa ama-workers njalo futhi labaya second phase bayangena khonapho.
Kodwa singathi baningi yini abenhlanganiso yenu asebehlatshiwe nxabelitshela?
Kathesi singathi abalutshwane asingabanabi babaningi. Bathi isisu kangasibona ukuthi inamba izoqhina yini nendawo yokuthi vele sinti abantu bayahlatshwa kuyahamba njalo ukuthi abantu bazofuna ukuzivikela babone ukuthi vele i-vaccine leyi akhulu into iyabangela umzimbeni ukuthi kule abantu bayagula indawo ye-vaccine abaningi. Ngibona kule makhandeni kule Princess Margaret lenyani sawazi kule amaklinikhi amathathu avuliwe kathesi ukuthi anwedise abantu bahambe bahlatshwe i-vaccine leyani. Because yekuqala vele yakwenza kwezindawo ezinye ama-centre hospital lemipilo yokwayenza khonoko.
Kodwa lisebenza njani lapho ezibhedlela sesikhangela abantu ababuyayo bezohlolwa umkhuhlane we-COVID-19 lezinye izifo? Lisebenza kuhle? Kukhona impahla zokusebenzisa le mithi?
Hayi, impahla zokusebenzisa vele izifani vele siyazama ukuthi sisebenze kuphela sincedise abantu but izisebenziso zangkhona vele azifani. Sizoqhubekela phambili sithuthukise sikhulume ne-government ukuthi sikhangele lokhuyani ukuthi sizikhangele ukuthi sikwanise ukusebenza izigulane zethu sizikhangele.